Umhlangano lo uqala kusasa eCape Town njalo uzangena zinkokheli zengatsha zamabhizimusi ezitshiyeneyo kanye labakhokheli bamazwe aseAfrika abagoqela yena uMnangagwa. Umongameli wele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa, uYoweri Museveni owaseUganda, uMnumzana Mokwesi Masisi oweBotswana labanye. Inkundla le ipha amazwe ithuba lokuhuga osomabhizimusi ukuthi bazetshala izimali kuwo. Kodwa ezinye ingcwethi kwezenotho zithi kuzaba nzima ekuthini uMongameli Mnangagwa aphumelele kulokhu ngezizathu ezigoqela ukuhlukuluzwa kwabantu nguhulumende, ukusilela kwamagetsi kanye lamafutha ezimota. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Rejoice Ngwenya.
Yasilindekani ala mathi bihlala bebotshwa bedutshulwa bexotshaniswa besithi ngesikhiwa i-human capital kayimakuhle yikho okuzakwenza ukuthi izijezi solidana zibe zilokhu zikhona ngoba nxa uzule engaphathwanga kuhle amalungelo akho ebhekiswa abanikazi bezimali badonde ukungena eZimbabwe.
Amazwi kaNgwenya agcizelelwe ngenye njalo ingcwethi kwezenotho uMnumzana Masimba Kuchera.
Kungaba nezithembiso ezingabuya sibili ezokuthi kulabantu abale interest kumbe abafuna ukuthi babuye bezohlanyele izimali zabo lapha, kodwa udubo ayisilo olokuthi uhlangana lobani kumbe uzabatshelani. Udubo ukuthi nxa ehamba esenza lokho akwenzayo lapha kwini okuyabe kwenzakala. Ngibona njengani into ezokuthi ama-demonstrations awavunyelwi, kulama-abductions, kungazwelani ukuthi bayala ukuthi akhona ama-abductions, kodwa what is on the ground yikho okuzayenza ukuthi abantu bengabuyi. Kungazwelani ukuthi kungaba nezithembiso ezingaba khona ezokuthi abantu bafuna ukuthi bangene lapha eZimbabwe bebuya lesi mali sabo.
Sesiside isikhathi uMnangagwa etshitshela kwamanye amazwe lasemihlanganweni efana lawo nalo ukuyahuga abatshali bezimali kodwa engaphumila lutho. Umthetho wokuthuthukisa abensundu kwezenotho o-Indigenization and Economic Empowerment Act ungomunye wezizathu ezimqoka ebezisenza abakwamanye amazwe badlalele kathana leZimbabwe. Kodwa wesulwe kunyanga ezisanda kwedlula lumthetho. Lanxa kunjalo ukutshera uthi kayisiyo ndaba ye-indigenization kuphela.
Ayisiyo ndaba ye-indigenization kuphela. Uzabona ukuthi kathesi akukasikathi ukuthi izimali esizisebenzisayo lapha zihamba kanjani. Uyabona ireythi le-Zimbabwean dollar lilokhe lisehla mihla ngemihla. Ukhuluma ngesizwe nje selidlule 12 pounds ama-US dollars. So into ezinjengalezo ezokuthi i-currency yethu kathesi ayikho stable, into ezinjengokuthi amafutha ezimota awatholakali, akuna magetsi for up to 18 hours kwezinye izikhathi.
UNgwenya uvumelana laye.
Ungazinandelisise imali zakhona kazikamikahle, amagetsi, amanzi kuyashehlekala. Yikho okwenza ukuthi umnotho wethu ajachula. Nxa kungasalungiswa khonokho i-infrastructure kuzahlupha ukuthi abanikazi bezimali bamabhizinisi bangene. Ama-fundamental sectors lana afanele alungisiswe kwenzela ukuthi kube lula ukuthi benze izimali zabo bengabiya eZimbabwe.
Umhlangano we-World Economic Forum lo uqala kusasa uphele ngolwesihlanu. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington, imi uNtungamile Nkomo.